Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili ibandla le-CCC lithi kulamalunga alwalaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu-PF yekhwekhwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lwegugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi uSeni Sifanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweveterinary services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngoba sokule mikhuhlane efana le foot and mouth kanye le January disease. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kulamalunga alo amathathu alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa kakubi ngabasekeli bezanu-PF esigabeni seKwekwe Central izolo. Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Mayere uthi abezanu-PF laba bahlasele ngemva komhlangano owenzelwe eKwekwe ngomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Uthi udlakela lolu lukhomba sobala okuqoqwa izanu-PF kukhetho luka-2023. Udlakela lwayizolo luza ngemva kokutshaywa kwelinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Godwin Jimu ebusuku ngesonto. I-CCC ithi uJimu utshaywe izikliwi zezanu-PF. Uthi njalo kulomunye umlandeli walo uMo Blessing Ali othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo mhlaka 24 kulinyanga oloke engazakali ukuthi ungaphi ilokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi impilo ka-Ali isengozini nanku sokulamalanga ayisithupha engabonakali. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi bazacela inkantolo namuhla ukuthi ibambe amapholisa namandla ukuthi adinge unkosikazi Ali.
Information esilayo safonelwa ngomunye wamakansela wesitumbisa esikele ukubana ke uMo Blessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezanu-PF. Yikho lapho esathuma khona amalwa ethu lama-youth ethu ukuthi behambe bemkhangela. So namuhla bebemlandele indaba yakhona emapholiseni okungangokuthi khlokhe singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi. Yikho ke kusasa silandela indaba yokubana uyenze i-application ye-high-court abascopas ukwenzela ukuthi amapholisa njengoba esithi akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezanu-PF okuyindaba esikhangele ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezanu-PF.
Wona amapholisa athikalaye yini kabotshwanga?
Amapholisa athikalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabezanu-PF Siziba laba bona mpela ukuthi ngabezanu-PF kumbe liyacabangela?
Lokho sakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecretary yethu kanye labantu abasebenza ku-social welfare department belapha athunjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani. Ngase sibathole sizayo samapholisa nokuyazisuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo sikhangele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bependuka bechayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe. Kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaitsa Marabe Nyamalala kokuphela. Ilingathini kahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagoba le-new dispensation lalokhu esasikutshela ukubana ke akusekho okwenziwa ngesikhathi sikamgaba kuyatshengisela ukubana uhulumende usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginjengangingathunjwa oyiTaitsa Marabe athunjwa ojohana labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna ukuhlangalena laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba laye?
Basebenzise udlakela yikho esikuzwile ukubana ke baqala ngokumtshaya okungangokuthi cha ngedwa ese-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bangakambhaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimo utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu-PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelayo?
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-CCC nokuathenda inhlelo ze-CCC ngenxa yabanye izizali ibona ukubana ayisela support kumaperiebhen nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoejiste kupolitiki.
Umnumzana Gift Ostalosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi kaphendulanga imbuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Udaba lweGugurawundi lube segudwini emngcwabeni wenduna yelupane uChief Mabhikwa lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga azithole khona esekhuluma ngalo kulandela ukuvuswa kwalo ngumfundisi uSenisifanda. Esethula amazwi yakhe uSibanda uncome uMabhikwa esithi wayezimisele ukubona udaba lweGugurawundi lolu lulungisiswa. Ngokunjalo uthe lo hulumende kumele azinikele ukulungisisa lolu daba kanye labeMidlands abaphathwa kube yilumbhuqazwe belokhe befuthelene. Pendula uChiwenga utshele abantu ekade besemngcwabeni ukuthi wazwile amazwi kaSibanda wathembisa ukuthi uhulumende uphezukwalo udaba lweGugurawundi encedisana lezinduna. Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu yena wethule amazwi echothoza inkuthazo kamfundisi Sibanda esithi abantu bemathebelelendi abadingi kukhunjuzwa ngodaba lombhuqazwe ngoba kuyikubathunuka. Sixoxele umfundisi Sibanda othi kavumelani lo mpofu.
Lolu ludaba oluhlupha abantu bangapha emathebeleni le-Midlands. Thina njengabafundisi laba bantu yizimvu zethu ngabantu esiphila labo lathi. Ngakho-ke singeke sathi into ebuhlungu enhliziyweni zabo siqhubeke nje sitshumayele ivangeli isilonda lesi singasiboni. Ngithokozele ukuthi uVP uBaba uChiwenga uVice President uthe yena labo njengohulumente ludaba olwenza ukuthi batshone bexoxa ngalo njalo isisizathu uPresident akhetha izinduna ukuba zikhangele lolu daba. Njalo lo president we chief council wase confirma ukuthi hayi ludaba la chief council abalusebenza lo president ukwenzela ukuthi sifike esigabeni sokuthi amanxeba la khona athobeke kukhulunywe ngalendaba ixoxwe ngendlela ezayenza ukuthi abantu bakulesi sigaba semathebeleleni kube le ndlela yokuthi konke lokho okwenzakalayo okwegugula ukuthi kube yinto eyokuthi nxa bekhuluma ngayo isilonda lesingathunukali kodwa kube yinto yokuthi sesixoxa ngayo njengamaZimbabweans siyilungise. Njalo ngiyananzelela ukuthi kumele sikhangele lolu daba singalukhangi njengodaba lwemathebeleleni kuphela, ludaba lweZimbabwe yonke. IZimbabwe yonke kumele iphatheke ngalolu daba ukwenzela ukuthi sithi thina njengamaZimbabweans asifuni ukuthi kwenzakale futhi lokho, njalo asifuni ukuthi kwenzakale komunye umhlobo. Ludaba okumele lusihluphe sonke njengamaZimbabweans.
Uchiwenga uamukele njani amazwi akho ngisho lo Zulu jikelele obesemhlanganweni lo? Kanti njalo yena uChiwenga ungaba wenelisile yini ukukhuluma la emathupha?
Ngibona uVice President uChiwenga njengenkokheli ubekhanya sibililayo sithi into ekhathaza uhulumende njalo into kumele ilungiswe. Mina lokhu ngibona kube into eqakathekileyo. Udube ukuthi asathola ngesikhathi sokuthi ngixoxe labo ngoba bengile ntshumayelo besile nkonzo, so sisuke emasinya sengigijimela inkonzo. Umbono iyehlukana kodwa thina ngokusebenza labantu njalo njengabantu abangama peace builders siyakwazi ukuthi isilonda esinjengalesi esenzakala emathebeleleni asiphiliswa ukuthi abantu bethi hayi isikhathi sizayenza abantu bakhohlwe. Into okumele iphoqwe ngayo isilondo okumele sikukhitshe uwovu sikhanywe kulungiswe abantu bakhulumisane ngoba singayekela thina ukukulungisa kathesi abantwabethu bazathwala lumthwalo babulalane njalo sibe lomunye futhi umonakalo ozayenzakala kuleli lizwe. Ngakho ke indlela okulungiswa ngayo yona leyi okumele iyenzakale ukuthi akungenwe ebantwini kukhulunyiswane kukhumisane umlotha kube yindaba ezaba phakathi kwembali yokuthi hayi kwaye kwenzakala into enje. Nxa kodwa sesixoxa ngayo sesithi akumelanga kwenzakale futhi sokwenzakala kubo Germany, kwenzakala kubo Rwanda, kwenzakala e-South Africa balungisa bahlala la abantwana balelo lizwe balungisa lenkokheli zabo. Ngakho kuphosebhu ukuthi ilizwe lakithi lithole ukuphiliswa. Njalo mina bembona njengoba ngikhulumile ukuthi isikhathi sakhona isonesi ukuthi asilungiseni linto indaba kayilungiswe ingavikwa, ayilungiswe kuhlaliswane kukhulumisane ibe indaba yelizwe lonke leZimbabwe. Wonke umuntu oseZimbabwe abeyazi njalo akhuluma ukuthi akumelanga ukuthi ngabe yenzakala njalo ke kuxolelwane.
Umnumzana Useni Sfanda ungumfundisi njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwezifuyo oleveterinary services sebexwayise abafuyi ukuthi badibhise inkomo zabo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ukuze zivikeleke kumikhuhlane efana lowe foot and mouth kanye lowe thalariosis owaziwa njalo ngokuthi January disease. Le mikhuhlane isitholakala kwezinye indawo zelizwe ezigoqela eMathebeleland. Ngeviki edluleyo abogatsha lolu babulale inkomo zomunye umlimi ezingamachumi phose yamathathu 28 eyisiza ngoba besithi zingaba zilomkhuhlane wethalariosis. Sixoxelo sebenza kuveterinary services njalo ekunhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association umnumzana Sibayishe Jowu wasichasisela okunengi ngalomkhuhlane.
Umkhuhlane olethwa isibungu lapho inkomo ezabe zidla khona egangeni, singathi isibungu lesi singani siyi-crowd but uncane nje utholakala endlebeni zenkomo. So ithalariosis sibakha nesikhiwa i-protozoal disease okuya kuletha i-vector isifungo sonasila kungavele kuhlasela inkomo ngathi isifuyo kubuya spreada masinyane yahamba sebele ngomene ezinene kuna zokulala inkomo ezinene njalo ungavele kube khona esigabeni inkomo zonke eziyabe zisesigabeni sona leso ziyabafedele so ngangcono ukuthi ungavele kubonakale ukuthi inkomo zalesi sigaba sezilethe incwadi sizo kuhle kube nomthetho we-movement of inkomo from isigaba lesi zisiya kwenye indawo kumthetho lowo ukhona ku-Africana Safes Movement Act 1984 so ziyabe zizindlela zokuzama ukuvikela umkhuhlane lowo ukuthi ungayi kwesesigaba siwugodene nje siwusebenze siwulungisise kulezi ezivele sezibonakele zingahambi kwezinye ngoba zingavele zihambe kusho ukuthi lezihala lazo zikhe zibe lomkhuhlane ngalo.
Inkomo eyabithe yahlaselwa yilo mkhuhlane ibonakala ngani?
Umkhuhlane lo ubonakala lula. Ungabona inkomo isiluze appetite, ingasafuni ukudla, uyawusukelela. Njalo ngathi imbango zenkomo, ama-ribs, abesekhanya nje ukuthi inkomo leyi isene-tailariosis, iyoyisicakile. Imali iphila laphana uma uyikhanyele, ingaba serious. Ihlaselo ukuthi vele sesiyakufa uyabona even nesigwebu sakhona ma emlonyeni waba lemakhaleni usiyakhanya ukuthi sowuphuma isigwebu kusho kukutshela ukuthi inkomo leyo isihlaselwe kakhulu ungabona sokunjalo inkomo lana kumele uyiquarantine ngathi ikhiphe ibe yodwa lapha usubiza ke abantu be-Veterinary Services ukuthi bakuncedise ukuthi imizamo bani ongayenza yikhona imithi lama-injections akhona ukuthi ulatshe uno le-Veterinary Services hlaba just below the hump yenkomo uzabona sokunje so ayihluphi i-Veterinary Services uyibona.
Umkhuhlane we-foot and mouth lawo siyazi ukuthi usutholakala ema-Thebeleland South ungathi ubhahe kanganani?
I-FMD, foot and mouth disease, isikhona zezweni. Uyabona endaweni zaboma-Thebeleland, iindawo lezi zidimakethwe ngamaplazi. Kwesinye isikhathi ngamagemu, lapho kuhlala khona inyamazana zegama. So, silenkinga ngoba siyabe siphilisa inkomo lapha okule nyamazana zegama. Amagufa wona lawa, iwasilethela fika kulo umkhuhlane lawo. So sikhuthaza abalimi thina ukuthi abalimi bavalele izifuyo zabo njalo zedebhisi izifuyo umlimi angavela ezinjalo bengagqi dipha mhlana kule dipha umlimi kumele ahambise izifuyo zakhe zedipha njalo zivalele yibe sikukhuthazayo and besuke sazama kwabalalelayo sibili umkhuhlane lo awuhluphi kangako so yibe sizama ukukhuthaza abalimi ukwenzela ukuthi banakanele izifuyo zabo.
Umnumzana Sibayishe Shawu ngogatsha lwe-Veterinary Services njalo ungowenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Professional and Technical Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ngempela sonto ukuthi kulokulwisana okukhulu kubandla lakhe leZANU-PF. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi uhulumende kumele avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote. I-Chronicle ithi umgcinisihlalo we-African Union umnumzana Macky Sall ongumongameli njalo weleSenegal usesole izijeziso eze etheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leMelika leBhilithane. So Loku isikhathi sembiko yenu.
Eh sanibonani 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 basakaza bahle baka Studio 7 basakazeni bathanda kwamagama. Ngazi ke umbe izawuzi izwakala emoyeni neyami ivoice ngoba njalo nje ngihlala ngiphumela kodwa nje angaze nje ngizwakale uvo lwami uPaula kwami uDingdin. Ekhuluma noStefas wakwaDube wakwaDube elubane dandanda DS66 gegema hashtag 41 ngokuhlala manje ngila eMzantsi Afrika South Africa. Basazi bamthanda uPaula kulolu daba lokudayiswa kwendlovu nempondo zendlovu. Abasayithasi mina ngibona besenza kahle kakhulu ukuthi babavale ekudayiseni lezo zinto. Yes, ziyingozi emphakathini kodwa ngiyajabula babavale ukuthi badayise lezo because kuyefana musibenefitani mkhaya. Yini thina njengama-citizens, njengabantwana banabevu, abantwana bomhlabathi, yini esiyibenefithayo thina on the ground thina inesidene because kokubona futhi abemkhabe phezulu zingadayiswa lezo nkosi sesitholani thina ngoba le mali yakhona bazoyintshontsha vele singayiboni nokuyibona asibenefithi lutho.
Sayibonani, sayibonani mazimbabweni amahle enjani. Okhulumayo ngowasington mehlukani sincube. Ngikhuluma ngikosikente etsholotsho. Asikhuthazaneni siyerejistela ukuvota kungakhathalekile ukuthi kona uzavota kumbe awusozivota. Ukurejista ukodwa kubalulekile kakhulu. Ukuvota lakho bese sikubalulekisa kakhulu ukuthi abantu sikwazi ukukhetha inkokheli esizasisa phambili. Ngikho ngincusa abantu bakithi ukuthi sihambeni siyorejista. Mali thwele kuyithutshana nje lafika emakhaya hambani liyorejista. Abasetsholotsho abahambe nje kwamphanathi uzane DDF. DDF isetradeni sensayo sepolice station. Okunye engingathiya ngilinikeze khona azivoteleni zabo. Iyo iphathi esiyaziyo matsholotshians.
Sanibonani basakazi baka Studio 7 labalaleli bonke kuzindawo zonke okufinyelela khona uStudio 7. Nginesimanga ngoba sengihlala ngisendaba message yami awasafundwa emoyeni angazi noba ilayini yangikhona inde mhlawumbe ngicabanga ukuthi ilayini inde. Okhulumayo ngunkomo ngibuya elupane esigabeni sasekana kumbe ejabiwa. Umbono wami enginawo ngilombono wokuthi ngabe kuyenzeka loba ngabe kuyenza amabandla la abambane bangene ngaphansi kwebandla likaChamisa wonke kukhulunyiswane wonke amabandla angene ngaphansi kwebandla likaChamisa sizame ukuthi siguduzeni iZANU PF siyikhuphe ngoba ibandla elile power ile likaChamisa ngaphandle kokuqhamba amanga nje ibandla elile power ile likaChamisa. So asincedisana neni bantu bakithi abantu sebedubekile sesidubekile eZimbabwe asincedisana neni sibambaneni lebandla likaChamisa.
Mpengelele okhulumayo nguThima Labancube ngokuzalwa ngisesigabeni saseKhezi eMthuli Village. Lana sinenkinga ama voice ethu aka recordwa akabalwa. Into esimanga kodwa uthola umuntu ubingelela isihlobo sakhe ubingelela inyanga yakhe asinto okufuze izizwe recordwe zireconsidwe lezi. Lana sikhuluma ngokwakha izwe nokuvusizwa. Mangabe kukhona isikhathi makube nesikhathi sokuthi kube nabantu ababingelelana. Lana ngizama ukuthi ngixwayise into efana naleyo ngoba isichithele isikhathi. Into ekhona lana kunabantu abakhulumayo lana bethi akuvotele bana kuvotele bani. Enkingeni inkinga ekhona kuwo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Mangabe sifuna ukuthi izane iqhubeke ibusa masivote ngokuhlukana nizobona khona ukuthi siyayifuna izane ukuthi iqhubeke ibusa. Kodwa mangabe sifuna utshintsho asivoteleni inhlangano eyodwa upresident kuthi kuma council bese sivotela ke labo esifuna ukuthi besiphathe endaweni zethu ngoba singakwenza ukuthi manje sifuna ama president angu 100 kuzosihlupha kuzenze ukuthi vele izane ihlale kuso.
Ya, njani bantu bakaSigcini bomthakazulu uhle kundawo zonke. Bengiyacela i-Odeon Day ibalwe. Ibalwe ezindaweni zonke ngoba ngiyemize lokho kukhala lapha. Bayakhala ngokuthi kulobandlululo emarapis obandlula abantu. Kanti mina abantu ngikhona ndikubona namhlanje iMRP ukuthi yabandlulula. Zonke lesikhathi izani lokhu ibandlulula amaNdebele liyathula kodwa mase uthanga iMRP ibandlula abantu la yikho selikubona khona. Kusukubonile lapha last lapho uMonica Mtsonga etshela abantu ukuthi amaNdebele ngama-notorious akafundanga. Bahleli lapho bekhuluma umgqabe lapha la wayehleli ekhuluma into idoti yakhe lapho esitele esibandlulula. Nangagwala siyazi ukuthi bakhuluma futhi wathi amaMdebele amawuhu kumele bathele idumu akusuke kubandlulula yini khona lokhu.
Lavo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi zingcwatshwe izolo insana ezilitshumilanye 11 ezibhubhele engozini yomlilo olumathe kwesinye isibhedlela kweleSenegal ngeviki edluleyo. I-AP yona ithi abahlengi sebefike eduzane lendawo ecatshangelwa ukuthi yikho lapho okutshayeke khona indizamtshina ewele ezintabeni kwele Nepal ilabantu abangamashumi amabili lambili 22. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden lomkakhe bethekelele esigabeni seTexas izolo lapho okubulawelwe khona abantwana besikolo abalishumi lasishiyagalolunye 19 kanye lababalisi ababili ngowesilisa owayehlome ngemibhobho ngeviki edluleyo. UBiden lonkosikazi wakhe uJill bafake amaluba endaweni ebeleziphambano lapho okukhunjilelwa khona abafi. UBiden uthi idale lephalamende kumele liguqule imithetho lenqabele ukuthengwa mahlayana kwezikhali. Ugatsha lukahulumende wakhe olubona ngezemithetho lwazise izolo ukuthi soluphenya indlela amapolisa eTexas aphatha ngayo udaba lukamadubula ngoba athatha isikhathi eside ukuthi amhlasele ngemva kokuba engene eklasini wabulala abantwana. Kunjalo nje uzulu weMelika namuhla ukukhefu lokunanza amaqhawe aleli lizwe eleMemorial Day. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi ehlonipha labo abafela ezimpini ezitshiyeneyo belwela iMelika. Nanzi ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi kulamalunga alo alaliswe esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabasekeli bezanu-PF eKwekwe izolo. Likhala njalo ngelunga lalo elibikwa lithunjwe ngabasekeli bezanu-PF eselilensuku eziyisithupha lingabonakali. Udaba lweGugurawundi lube segudwini emngcwabeni kaChief Mabhikwa lapho oluvuswe khona ngumfundisi Useni Sfanda lwazophathwa njalo ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Abogatsha lweVeterinary Services baxwayisa abafuyi ukuthi badibhise inkomo sikhathi sonke njalo bengaze bazihlalisa egangeni ngani ngoba sokule mikhuhlane efana le foot and mouth kanye le January disease. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi, untungamili nkomo.